Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 29 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yena mhla besithengisela njengenhlanganiso ejiniyo ku-hashtag sekujikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni.
Kulabantu abathathu abagoqela intatheli izindaba ezimbili zeDaily News abalimale kakubi ekutshengiseleni okwenza kale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda bebezisebenzela bengagqize qhakala kungelani lomthetho obavimba ukwenza lokhu oyethulwe nguhulumende.
Eningi bekezekudlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye rejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota bathiwa amaslipi abo bekubathatha ngathi imzuzwana emhlane.
Abafundisi benkonzo zesikristu ezitshiyeneyo zakoBulawayo bamanyene lamhla bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu abagoqela intatheli izindaba ezimbili zephephandaba leThe Daily News abalimele kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Lokhu kutshengisela bekuqoqwe inhlanganiso yetajamuka sesijikile kanye lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers of Zimbabwe. Ezinye isitolo zivaliwe ekuseni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela okuphiwe igama lokuthi izikhwama phandle kumbe homwe panze. Kubikwa kukhaliswe impopo ngamapholisa lanxa kungazakali ukuthi bangaki abatshaywe zinhlamvu. Intatheli izindaba ezizimeleyo ezilimeleyo ngumugobe Tafirenyika lo Brighton Gogo. UTafirenyika uthe uzwe kudubuka emoteni yamapholisa wezwa esewela phansi waqaleka wathi ephaphama wavuka esopha ekhanda. Imitshina yakhe yokusebenzisa ibikwa inyamalele. Sixoxele siphathamandla setajamuka sesijikile umnumzana Gift Siziba laye obesekutshengiseleni lokhu.
Yena mhla besithengisela njengenhlanganiso ejiniyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho ke i-Riot ke yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigate town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-Riot yabantu abangamachumi alintathu nanhlanu.
Bakhona yini ababotshiweyo?
Ikubake babama nje abantu kodwa babachiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukene ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba yikade betshengisela ke ukuthi bebabopha. So ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalaba ebengabe bebotshiwe kodwa ke kulabanye abachayiweyo isifakhamu ukuthi bethola ke uncedo ke counseling service yini
bese zwe ukubana utshengisela lokho kuzaqhubeka amalanga ambalwa lokho kuyilo yini uhlelo lono
yini vela siyele muva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali yaphambili ngikhala siyaphambili lati yaphambili nowutshengisela uma besima lati siya and ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi isindaba yemali yaqhubeka siyaphambili kuselakala kwayo lokho kuzenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kumhlangothi zonke zezibabo ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe ke ubani abantu bathi
yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela
uyabona indaba yokutshengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke kodwa wananzelela uzulu wonke jikelele ke usele lentshukuntshu abantu ke bonke bakulokhu sivumelwano mayelana lodubo oluhlaseli ilizwe njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokutshengisela lokhonapho ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini
umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yeTajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende uthi sokuzethula umthetho ozakwenza kube licala ukuthengisa imali yakwamanye amazwe elilesigwebo esifika iminyaka elithumi umuntu evalelwe entolongweni. Lokhu kulandela ukusilela kwemali emabhanga lokwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes ethulwa njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga. Uhulumende wathi imali yama-bond notes iza kwala ilesisindo esilingana lesedola lemelika kodwa isisindo lesi sesehle kakhulu okokuthi abanye ikakhulu abathengisa imali esitaladeni abaziwa ngegama lokuthi ngosiphatheleni bethengisa imali lengesisindo esiyingxenye yedola lemelika. Okunye okubangele ukwehlulwa ukwethulwa komthetho lo yikuthi intengo ibisile zigaba ezintathu kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa imali yohlobo luphi kumbe ikhadi lebhanga. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umthetho lo awusoze uphathise umthetho welizwe ngoba umnotho welizwe usumi nganxele.
Imthetho leyi ibekiwe osokuzayenzakala abantu namhla eHarare bathole bethwele nzima beqhotshanisana lamapolisa labo kuthiwa ngosiphatheleni. Kodwa into ezayenzakala kabasoze bababoneke ezisidini labo siphathelini sebezayacasa ezindlini zabo besebesebenza ngamafoni kodwa imali yabo ingatholakali elizweni. Esikulanzelelayo yikuthi abantu kufanele ukuthi ngayibo abangabe bebotshwa kumbe bathwaliswa nzima nguye uTshanamasa uminista noGavena bobabili ngoba kuyakhanya lama-statement awenzayo ukuthi athiyene sebesolana ngamunye ngomunye sekhomba omunye ngomunwe kodwa kuyazakala ukuthi bona ngobabili sebayehlile kumsebenzi sokumele bayehlale ekhaya labo babe baphumule kungena abanye.
Manje lokhu esikuzwayo ukubana uhulumende usefuna ukubhodabhoda ngendawana zonke ekhangela ukuthi ngobani abakhweze intengo lokunye okunjalo ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ayenze lokho okuthiwa yi-price control?
Uhulumende wake wakuzama khonokho ukuthi balinde abantu bengadinti izintengo ezitolo zabo kodwa into ekinisenzakala abanikazi bezitolo bayafihla impahla zabo lezo eziyabe zibhekise ukuthi zithengwe ngemalini nabo bezithengise ngasitha okuyikho lokho okuqalisa khona i-black market. Awusoze uthole lutho ezitolo konke kuzabe kuphandle kwezitolo kuthengiswa ngentengo ephezulu lokho esikuthi i-black market.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiya ithengisa eZimbabwe bakhala ngokuthi ukusilela kwemali elizweni sokuphazamise kakhulu ibhizimusi labo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abangena eBotswana ukuthenga impahla yokuthengisa eZimbabwe bathi ibhizinisi labo lehlile okumandisayo kulandela ukusilela kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Uhulumende weZimbabwe usele ezama ukuvimba lapha lalaphayana ngemva kokusilela kwemali kanye lokukhwela kwentengo ikakhulu kuyona le iviki. Lokhu sekuthiye abanye abathenga impahla kwele Botswana bekhala ngokuthi impilo yabo isizaba lukhuni ngoba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe kade bethembele ekuthengiseni seni impahla. Unkosazana Irene Moyo uthi njengoba inengi seliphila ngokuthenga lokuthengisa ukuswelakala kwemali kuzatshiya inengi lilimele.
I-cross border trading yiyo abantu abavele sebephila ngayo esinjengayo i-formal employment ngenxa yokuthi akula msebenzi. So ukuswelakala kwemali lokhu kuya-affecta i-business ngenxa yokuthi nxa uyithole lawe ngemali ephezulu sokumele ukuthi ukhweze impahla zakho ozithengisayo okuzagcina ku-affect i-business plus lemithetho leyo khona ebhodi engazwisisekiyo.
Kukanti ophila ngokuthengisa okufana lemithi yenkomo eBotswana njalo ethenga impahla yokuyathengisa umkambo we-flea market koBulawayo, umzana Rodney Moyo uthi uhlobo lwemali yama-bond notes lukhithike isisindo esiningi uma kuqathaniswa lepula leBotswana. Lokhu uMoyo uthi kuzabulala ibhizimusi lakhe.
Ya, sibhekele lobuzima obukhulu kakhulu thina ma-cross-border traders. Imali ayitholakali ekhaya, le encane oyitholileyo iyabe ilibhondi eBotswana emashopu ayisebenzi. So kumele ungangena eBotswana uqonde kubo siphatheleni oblack market. Ngale bazafika bekuyitshele ukuthi imali yakho yi-half ye-price yayo oyaziyo eZimbabwe. Okuthi ukuthi ibhondi elilodwa yi-5 pula. I-2 bhondi esilayo iba yi-10 pula. Sure ulutho oluthengileyo uluthengisa ngemalini xa sufika ekhaya.
Kusenjalo ukuthenga amafutha ezimoto eBotswana ngabeZimbabwe kuya kuqonga iningi lisiyathengisa emkambo omnyama. Amafutha ezimoto aseqalile ukuswelakala eZimbabwe kodwa uhulumende uyala ukuvumela abantu ukuthi bangene lawo bevela phandle kwelizwe esithi ayatholakala ekhaya. Kodwa umnumzana Moyo uthi uhulumende kantshintshe lesi sinqumo.
Ujubo lungenile sibe eZimbabwe njengoba libona amagalani eboda egcwele amagaraji wonke. Kambe shuya nxa igaraji lizagcwaliswa ngamagalane uhulumende uluza malini. Khathesi sokufikile isikhathi sokuthi uhulumende avume ukuthi sehlulekile ayekele abantu bengene lepetroli ngendlela eziqondileyo kunokungena layo ngeganga. Engena ngeganga la ipetroli yakhona asikwazi ukuthi iyabe iqondene ezibotini ngoba abantu balakho ukungezelela kwenzela ukuthi bathole amaprofit amakhulu njengoba imali yakhona beyithenga nzima.
Iningi eZimbabwe lisele libambe wangaphansi njalo lethukile ukuthi okwenzakala ngalwana umnyaka 2008. Lapho kwakusilela impahla eningi kungabe sekuphendukile. Impahla eningi iqongile esitolo noma nje uhulumende esethumele inhloli ukuthi zibone ukuthi intengo iyehliswa kodwa kungahlaliseki ngeyakusasa kuyaqhubeka elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHebron kwele Botswana.
Ku-Livestalk lamhlanje sixoxa ngokutshengisela okwenzakale eHarare namuhla abantu bekhala ngokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni welunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elidubuke labulala abantu abayisithupha njalo kwalimala phosi abangamathumi amathathu endaweni yokukhonzela esigodlweni iKabul lamhlanje. Umanyano we United Nations sithumele ibutho ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela abantu makhaza ngempumalanga yele DRC ngemva kokulwisana okuqhamuke phakathi kwebutho likahulumende la maqembu alwisana laye. Abafundisi benkonzo zesiKristu ezijiyeneyo kobulawayo bamanyene bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo namuhla. Isikhulumeli seChristian Alliance umnumzana uSeni Spanda ongomunye wabafundisi laba uthi injongo yabo enkulu ngeyokukhuthaza abazalwane babo ukuthi labo bayebhalisa ngobunengi.
Eningi besebedlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beyerejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota bathiwa ama-slip abo. Bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu, abanye bethatha imzuzwana elitshumi umuntu engatholi konke akudingayo. Kuzelelwa imino yakhe kube sokusenziwa konke ade kusenziwa. Bekubathatha engxenye ngathi imzuzwana elitshumi.
Libona abazalwane bewulandela na umzekeliso wenu labo besiyabhalisa ukuze bavote?
Ye, siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi abantu bebone umzekeliso ukuthi ama-bishops akuqakathekisa nabafundisi baqakathekisa lindaba yokuyarejista ukuthi umuntu avote enxa yokuthi nangomvulo iviki yonke le elandelayo siyaqhubekela phambili lokhu sihamba la macuku ayehlukeneyo abafundisi ababesiyarejista ukuvota. So siqalise namuhla, kodwa iviki le enye elandelayo sizaqhubekela phambili abafundisi lokhu behamba njalo siyabe sikwenza mgceke kubo makhalakhukhwini sikubofaka kubo WhatsApp kwenzela ukuthi abantu bebone le mfanekiso eyabafundisi babo bevela kebhalisa eyabafundisi babo bebhengisela ukuthi lindaba iqakathekile. Sibona ngani lokhu kuzayenza ukuthi abatsha abasemabandleni ethu labomama labobaba basukume ngokuningi babo besiya khona ngale ukuyarejista ukuvota.
Umnumzana uSeni Spanda ngumfundisi njalo uyisikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance. Onke wabalilunga ledale lePhalamende eleCongress eMelika umnumzana Mel Reynolds utholakale elecala lokwehluleka ukubhadala imithelo izolo kudaba oluveze sobala ubudlelwano babanye osomabhizimusi beMelika lohulumende weZANU-PF. Ekuthonisweni kwakhe uReynolds wethese omunye osomabhizimusi umnumzana Elsie Higgin Bottom icala lokudlelana lomongameli Mugabe waze waphiwa umgodi wokugebha igolide eMarange. Kodwa umnumzana Higgin Bottom ukulandule lokhu asenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zeZANU-PF. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders u-Elroy Agbay uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima kakhulu ngesonto lapho elizadibana khona lele Chickenin emdlalweni weCasalaga Premier Soccer League. Kuviga uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu esigaba seCasalaga Premier Soccer League ingena kuviki lamashumi amabili lesikhombisa kulimpela viki, njalo imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona eleHawumayini enkundleni yeRufaro. Ngasemandaba iqembu leFC Platinum lizadlala leCape United, kuthi iqembu leNgezi Platinum lizadlala leLecholocho enkundleni yeBaobab. Zombili iFC Platinum leNgezi Platinum zilisa ukuphakamisa isicoco lonyaka, yikanti iqembu leCape United okuyilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye aliselalo ithuba lokusivikela. Kodwa lidlala kuhle kulezi nsuku, kuthi eleCholocho lona lizama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leChickenin elizancikelana khona leHighlanders enkundleni eBarber Fields, okungumdlalo umqeqeshi weqembu leBosso u-Errol Agbay athi awusoze ube lula.
He's also checking in. In my eyes, have the best players here in this country.
Ngokubona kwami iqembu lechikenini yilo elilabadlali bezinga laphezulu kweleZimbabwe. Okutsho ukuba sihlala sithola nzima nxa sidlala labo. Njalo asivamanga ukulinqoba. Okuqathekileyo njalo okuyisifiso sethu yokuba abadlali bethu abakade belimele bebe sebesilile sidlala labo ngesonto.
Iqembu le-Islanders liqhuba nzima kuhlandla lesibili lemidlalo ye-PSL njengoba lenelise ukunqoba kanye kuphela kwimidlalo eyi-92 ladliwa kane kwathi eminye emithathu iphele lingutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele iqembu le-Chickenini ngelinye lamaqembu abalisa ele-Dynamo sele-FC Platinum kanye lelenkezi Platinum alwisa ukuphakamisa inkezo ye-PSL. Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leBantu Rovers lizemukela eleChapane Mine ngaseLuveve, eleWange lizadlala leleBulawayo City ngaseColliery, eleChapungu lizadibana leleZPC Caripa ngaseAscott, eleTriangle lizanqikilana leleYada ngaseGibo, kuthi eleDynamo lizadlala leleHarare City ngaseRufaro. Iqembu leDynamo yilo elihlezi phezu kwengalane elilemihlobelo ngama-53 kuthi ngemva kwalo kulenkezi Platinum kanye le-FC Platinum ezilemihlobelo ngama-52 iqembu ngalinye, kuthi endaweni yesine kuleqembu le-Chicken Inn elilemihlobelo ngama-51. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni bebezisebenzela njengensukwini bengagqize qhakala lamuhla kungelani lokwethulwa komthetho olakho ukubahambisa ejele okweminyaka elitshumi. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Osiphatheleni bebezihlalele ezitaladeni sikaSoden phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethule umthetho omutsha olawula ukuba osiphatheleni bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lo msebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale ukusilela kwempahla eningi ugoqela yona imali ngokwayo, amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxa lomsakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Mnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiwo umsebenzi ke engiwenzayo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kawukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantu bethu kube nzima.
Umnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Ah, singakuthini? Thina sibozothi imithetho isijilile laba abathengisa izimali sokumele babotshwe abo-10 years, but lokhu sibabone emgwaqweni lo. Simanga ukuthi kathi bona bavele basebenzele obani? Ngoba iningi labo sizokuthiwa abanye abafazi bamapholisa, abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasuswa emgwaqweni kodwa bengasuze basuswa. Bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzise.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa le mali yakwele South Africa i-rand, ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza ama-rand athoba munemunye 9 rands, kuthi idola lakwele Melika libiza ama-rand alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. Ngingupraxedes Jeremiah weStudio 7 ngiseWashington DC, lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.
Kuwoza Friday lamhlanje sinanka Usama Mosi lo madlela sikhobokhobo ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi Idlozilolaka. Umadlela ungumzekeliso osobala owempumelelo umuntu angayithola nxa esebenza kanzima empilweni. Uqale engusomafilimu njalo engumlingisi, wakhula wadlondlobala waba ngumhlabeleli othakazelelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Phezu kwalokho usesetshenziswa njalo ngamankampani ukuthengisa impahla zawo i-advertising ngesiNgisi. NgoNtulikazi uMadlela uthole imvuzo emithathu emkhosini weBulawayo Arts Awards enanzwa ngokuphumelela kwakhe kwezokulingisa lakwezomculo ikakhulu kungoma yakhe Ungamnanka Usamamo. Kambe uthini ngokuphumelela kwakhe okungaka uSikhobokhobo?
Uhambo lakubona lufana nokusuka enkayo liye eGoli. Hawu, uhambo olukhulu kakhulu, kodwa ke sesihambe sahamba sazafika lapho esifika khona.
Wabuthile mpela ama-awards koBulawayo, uzwe njani?
Kujabulise kakhulu, sibonge kuBulawayo, sibonge kubana laba bantu abathe bathatha initiative yokuqala yena le nto kuthiwa iBulawayo Arts Awards. Hayi, sibonge kakhulu.
Ade ngasukume kompane mina phambi kwenduli. Ngathi ngobokhobo omkhulu ngiyakuhlonipha mdala wami, kodwa isingiqedo othanamo ngatho pistuli awubonanga wena ungakenzi lutho uthamamo wajabaza.
Uthe uloba lingoma yini obuyicabanga?
Muntu wenkosi, eqinisweni akukho okukhule ngathi nani kucabangile. And angifuni ukuthatha i-credit entweni engazi ukuthi yenziwe nguNkulunkulu ayenzanga yini. Mina nje kwafika emqondweni nami ngangena e-studio ngadlulisa ngayenza lokho kumele ngikwenze. Kodwa i-credit must go to the Father in heaven, uNkulunkulu.
Kudla lade lesibili uyabunanka bani?
Usamanu. Ukhona esifikile emqondweni ethi kathi samanu unjani. Iyo mbona hati ya zikichi mapambili ni inye eti majazana. Leo kese ni performa live majazana. Haba niti tebe natiba iba mba nani.
Lina la haho kimo tusi wa shimane. O tusa mani.
Kituza bigi. Usungu veza nju. Usungu veza mkipu mshisho zanu mjala.
Amina kutamago. Ambe tutamago.
Akuphosele ukugcina Madlela.
Sithanda ukubonga ngoba kuhlale kuthiwa isizwe sakithi isizwe singakwazi ukusupportana. Kodwa mina ngifuna ukutsho ngithi kuthi ukuthi kuqala ukusupportana sekuqalile. Ngoba mina ngihamba indawo eziningi kakhulu, amapisi elufane, abantu bajabula ngendlela eyisimanga. Ngiyathandaza ukuthi isizwe sakithi sikwazi ukubona ama-artist akiso ukuthi nawo aphiwe lokho akuphiweyo. Bangaboni kuphela iSouth Africa ingathi yiyo phela ehamba phambili. Yes, of course, banako lokakunako siyabonga. Kodwa nathi kukhona uNkulunkulu afithe khona, sicela indlebe siziwe nathi ukuthi siyakwazi ukwenza kwenzeke kesha.
Realeboga Ntate Sikhobokhobo.
Nda, realeboga.
Ngiyakunanka jo ngusamamo Madlela Sikhobokhobo ehlabela ke kamnandi ubekuhlelo Woza Friday ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.